into eyenzakalayo lapha ukuthi abantu kufanele babekwazi ukuthi izanu mayisebenza indlela esebenza ngayo abantu abayo inendlela ebaphatha ngayo mabethe yababona ngani sebephambanisa sebedlulisa amalawulo esikubonayo lapha kusenzakala it's a form of punishment nangakubeka ngesilungu kumjulu ngoba umjulu bambona ube sengumuntu obesekhulise kakhulu ikhanda njalo ubesecreate njalo usizwa besitsho ukuthi ubesecreate two centers of power ngenxa yokuthi umuntu ovotelwayo yikho lapho kusukela khona uhlupho lonolo.
Singathi ngemva kweCongress sizabona umehluko onjani kubandla lezanu PF kungasela labo kade bejwayelekile ukuba khona sonke isikhathi.
Abantu bangakhangeleli ukuthi kuza ba nama differences amaningi lo mahluko omkhulu. Iqiniso likhona ukuthi izanu izimisela ukubusa ngenxa ukuthi izimisela ukubusa isiyaphambili. Okwenzakalayo khathesi singawubeka ngesilungu ngithi it's only forms of alignment and re-strategizing ngingakubeka ngesilungu for a liberation winning party. So naturally into eyenza izanu ukuthi is going through i-phase engathi mangi dingikha ngelisisa singathi i-phase ye-regime change but regime change happening from within. Andikade behlala iminyaka yonke le besithi regime change yenziwa ngabafukwezwa ngabantu be-opposition but regime change manje sesikubona senzakala yenziwa phakathi kwezanu kuyindlela yokwenza ukuthi izanu izimanage kusasa iphume iyibandla eliyabe liqinile. So after i-congress abantu abakhangelela ukuthi izanu izabuya at full force njalo iqinile ambona ukuthi izanu iyabhidlika after congress and lokho abantu abakukhulumayo ukuthi izanu after congress yabe isiwika abakaboni lutho.
Kodwa-ke izayekela njani ukuba week nxa ingasela bantu abafana labomtasa labomjuru?
Umtasa singakulibali ukuthi iminyaka yonke le ubevele ngekho uphenduke nje eminyakeni embalwa esanda kudlula uvele wayevele sewasisakhohlwa ngaye saze sizwa ngaye sebemletha kunjengabomavayire bonke labo abantu abaphume abaphendukisa izolo iminyaka yonke le bebevele begxotshwe. Izanu iyakwanisa ukuqhubeka because izanu siya institutionalize iyakwanisa ukuqhubeka ngelabo bonke labo abantu kulabanye abantu aba-strategic and abakhiye and izanu sikwazi khonokho yikho ekwenzayo.